Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obethipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku16 Mfufu 2023 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wezokholo oweZCC usola ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila usithi kumele umthetho osetshenziswa ukususa amalunga amabandla oyirecall kumele wesulwe.
Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo leZaphi yonke yaxotshwa kuPhalamende besithi bona bafuna ukukhoza uDlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005.
Kuqhamuka umkhuhlane wenkomo esilobela isigabeni seNkabazwe.
Kuluma senze nje bompofu kufeza aba ku-5 esibe ngu-6 khona pe-6 adongana ayibonakale. Kodwa kufeza inkomo ezidlula 4-5 muzimunye ziphongweqa igilikele phansi sife.
Lamuhla sikhangela ukwenziwa ngokhansila wedede esigabeni seHwange uMnumzana Stanley Torima owenelisa ukulethela izakhamizi odokotela ukuze uZulu engayi umango ukuyadinga ezempilakahle.
Ikwanisa futhi lako ukuthi kube le-pharmacy lapho abantu bakwanisa ukuthi bengahlolwa lodokotela, bayakwanisa ukuthenga amaphilisi abo, imithi yabo bayabe beyifuna khonaphana, bayakwanisa ukuthi bethole one indawo yonaleyo edede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wezokholo oZCC usole ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila usithi kumele umthetho osetshenziswa ukwenza lokhu oyirecall kumele wesulwe. Embikweni owethulwe ngolwesihlanu, iZCC ithi kumele inkokheli yezombusazwe ihlale phansi kukhulunyiswane ukuze ilizwe liye phambili. iZCC ithi ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila kubangela ukuba abavoti bengathembi uhlelo lokuvota ngoba ababavotelayo bayabuya baxotshwe. Sixoxe lelunga leCCC uMnumzana Timothy Muringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo leZaphi yonke yaxotshwa kuPhalamende besithi bona bafuna ukukhoza uDlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005. Iku-operator okuyenza khona izanu ngoba iyakwazi ukuthi abala bantu in terms of ama-votes legitimacy. Mina engakucela ebantwini bonke beZimbabwe jikelele, obaba, omama, labo labosisi, iZimbabwe ngeyethu. Akula muntu ozasitshela ukuthi sifuna ufaka ubani omele abe nguye ngu-president owelizwe lethu. We have a choice. Siyakwazi ukuthi kwaluwa impi e-liberation sikhipha zona lezi i-situation zabo-Smith ezaziyalisa abantu ukuthi bazimelele ngokuvota one man one vote, bazifakela ama-representatives abawafunayo. So ubuningi bethu bahamba bayavota and lokhu befuna ukuxega abantu beMathebeleland beyenza ama-recall ona lawo ngoba bayakwazi ukuthi bathunje abantu abaningi khona ngale, so bafuna ukuthi babaqede bangakungabalodlakela. So mina ngicela ukuthi abantu beZimbabwe bonke sinanzelele ukuthi iZANU-PF is in trouble kathesi. So yikho sebefaka ongama-recall esingakuzwisisiyo.
Sizwe njalo uMnumzana Chabangu esala ukuthi incwadi ethi yona isekuxotshwe lo mongameli webandla uMnumzana Chamisa ingamanga. Uthini njalo kubona njani lokho? Ukuthi ngobani abangaba sebeloba incwadi ezinje?
Lokho kokuthi sebasebenzisa ubaba uChabangu, well, that's another issue we can discuss later. But thina siyabona ukuthi who is behind this is ZANU-PF, period. And uMnangagwa la bantu bakhe ngoba bayakwazi ukuthi sadik iAU le EU lamazwe wonke phansi kwe UN charter babatshela bathi kwakungela ma elections or ukhetho olalu free and fair and above board. So yiyo into abayesabayo leyo ukuthi kuzaba le re-election eZimbabwe, abantu bakhetha abantu ababafunayo. So ya ukurecall abakwenzileyo lokho ikudlalisa isikhathi ngoba abasoze barecall abantu ababavotelayo anti yabona. So there's no way ilokhuzeni effectiveness ye recall lay is going to be just let go ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe will decide what they want to do. Thina siyakwazi ukuthi we won under very difficult situations, and kathesi these ZANU PF people are coming to destroy the democracy eZimbabwe. So hayi, thina sibona ukuthi enye incwadi leyo kuthiwa ibhalwe ngubaba uChabango. So now sebe sithi yena kayibhalanga, ibhalwe yifazi njani njani, but nguye wabhale ukurecall ama MPs. Anti ebona indaba yangikhona ukuthi vele awuqedakali ukuthi iZANU PF one hand does this, the other hand does the other thing. So kathesi is just ukutshela abantu beZimbabwe yonke ukuthi sokuyisikhathi senu bantu beZimbabwe to reclaim your motherland, ngoba sesibonile ukuthi iZANU PF has failed to run our country.
Lo ke ngumnumzana Timothy Muringai, ilunga le-CCC. Imizamo yokukhuluma labezanu PF ngalolu daba yehlule. Sokuqhamuke umkhuhlane wenkomo esilobela isigabeni seNkabazwe. Lo mkhuhlane ubikwa ungahlasela inkomo, ziyaqatsha ziwele phansi zife khonapho khonapho. Siqoxe lo kansila kaward 29 esilobela, umnumzana Willard Moyo webandla leZanu PF, saqala ukumbuza ngomumo wesigaba sakhe.
Hayi, umumo esigabeni sami kawumanga kuhle babakande. Le nhlupho sibili ezimbalo ezingani ziyangixaka esigabeni sami engisikhokhelayo. Uhlupho lokuqala luhlupho lwamanzi. Sokomile, phansi komile amanzi lesigaba seDomlanda. Isigaba seDomlanda ngale kugcineni kwewadi usisiya emngceleni wenkayi. Bathwele nzima ngamanzi okunatha. Isiborani sabo babelaso sesawoma, sasingumgodi. UMP wethu ubabunyebera wangithuma ukuthi ngibagebhisele esinye isiborane. Sagebha isiborane safika phose u-100 meters, akomile, akuphumanga ngisho amanzi. So sisesikhathini sokuthi sizama ukudelela ikhampani eza kuyasaveya amanzi khonaphana sibuyele siyegebha futhi. So ngalesi sikhathi bathole nzima, bakhaya emfuleni kugwelwe amanzi, kunzima lapho, kunzima babagande la. Izibhorane eziningi ngathi sibe isigaba sonke, usukele edonsa 1 uye edonsa 2 uye Chapewa uye Mawolo kohlo, sigaba zonke lezi amanzi aluhlupho. Sokomile, i-water table siyehlile yaya phansi. Angazi ukuthi singathola ncedo bani ukuthi siharveste amanzi la wadlula kugwelwe egijima iminyaka yonke izulu lingana, kudlula amanzi amaningi, idlule isiyala. Ngathi singavimba njani ukuthi uhulumende sincedise, yenhlanganiso ezizimeleyo isincedise ukuthi sinqume umfula, sivimbe amanzi lawa angahambi, kwenzele ukuthi abantu ngezikhathi zokutshisa, izikhathi zokoma kube ngalindlela. Olunye uhlupho lwesibili esengilalo ngumkhuhlane wenkomo. Sokuqhamuka umkhuhlane omubi esigabeni sami okufa kwenkomo. Ngikhuluma senze nje kompofu kufeze aba ngu-5, bezibe ngu-6 khona phe i-6 ade ungayibonakali, kodwa kufesibili inkomo ezidlula 4-5 muzimunye ziphongweqa idilikele phansi ihlife. Asazumbe umkhuhlane wokuswela amanzi, umkhuhlane omunye angikezwa le-report e-veterinary ukuthi bathi. So ngilo hlupho olunjalo lapha esigabeni, olunye olumangalisayo la, kunzima babakhani, kunzima sibi.
Manje ngokubona kwakho ngeziphi indlela ezingasetshenziswa ukulungisisa lokhu?
Uhlupho lolu luzalungiseka ngesikhathi lapho sizathola khona uncedo kuhulumende nakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sizuze, ukuthi sithole izinto zokusebenza ukuthi senze i-water harvesting during this rainy season esiyakiyo. Kufanele ukuthi ugwelu lodlula la manzi iminyaka wonke, kusina izulu eliningi ugcwala umfula, qeda iviki yonke ugcwele amanzi wonke abedlule hamba, siwakhangele kuze senze ukuthiwa i-water harvesting. Hulumende the Second Republic, njengo uthembisa kwayo, njengo kusebenza kwayo uhulumende ekhulumisenza, sizayi approach ama ofisini ukuthi ama engineers asilanele idam, sinqume ugwelo lo kube le dam ezabamba amanzi ligcwale, azasisa sustain ukusika konke, chisa izifuyo zethu zithola amanzi, abantu bathola amanzi, zonke izinto eziphilayo ezihuguzela emhlabeni zithola amanzi kulelo dam. Konke lokhu sizakwenza ngokuncedisana le government ye Republic of Zimbabwe, lama NGOs, labantwana bakithi abedonsa khonapha abechaphe obemawolo kohlo abazimisele ukuthuthukisa isigaba sabo. Yikho ukuze silungisise uhlupho lo. Uhlupho lwesibilo lwemikhuhlane yenkomo nokufa kwenkomo lokhu ukuthi abantu bakithi kabaxwaye ukusebenzisa amajekiseni abangawazange bawafundiswe, abawaphiwa bokuhlangana lo muntu ohamba endleleni ethi uyakwazi ukuhlaba inkomo, omunye ambethole kuyisigubhu kwakhe ethi ngiyakwazi ukudoza inkomo, okungabhalwanga lokubhala isigubhu sikamazuwa sifake umuthi phakathi ukuze uphonge umbhadala imali umuntu lana kunathisela inkomo zakho. Hayi bakithi, hayi bakithi, inkomo zifunda ulwazi olwesayensi.
Hello ke ngumnumzana Willard Moyo, ukhansila ka ward 29 eSlovela engowebandla lezano PF. Amakhansila athwele nzima imizameni yokuthuthukisa izigaba zawo ngenxa yomumo wezomnotho elizweni lonke jikelele. Lamuhla sikhangela ukwenziwe ngukhansila wedede esigabeni seWange, umnumzana Stanley Dorima, owenelise ukulethela izakhamizi odokotela ukuze zingathathi umango omude ukuyadinga ezempilakahle.
Ikwanisa futhi la ukuthi kube le pharmacy lapho abantu abakwanisa ukuthi bengahlolwa lo dokotela, bayakwanisa ukuthenga amaphilisi abo, imithi yabo bayaye beyifuna khonaphana, bayakwanisa ukuthi bethole one ndawo yonaleyo edede. Kukhanya abantu bayasizakala kakhulu, siyathola abantu from Uluvimbi, Kamativi and the surround le ndawo ezomakhelwane bedede, Makwandara, Jeju, Luphothe, Mabale, zonke zonalezi indawo khathesi ziyancedwa ndakala la madokotela wona lawa amabili lokuthenga imithi yabo kufamasi yonale. Enye into ngakwanisa ukuthi ngiyenze akudinga imethiya yokuyakhisa ama-classroom blocks yakwisikolo ezimbili ezeprimary, iSt Francis Xavier Primary School leseroy Welengsi Primary School. Iseroy ile one classroom block ile four classrooms, but yona ila bantwana from ECDA up to grade 7. So ngabona kufana ukuthi kuvele inye classroom block ingaba lama classrooms akwana mathathu kumbe amane, akwanisa ukudinga imaterial efunakalayo. Isithina oRivers End oKwari siyakhangelela ukuthi izulu lingakhani, siyingezele imaterial ukwenzela ukuthi umsebenzi uhambe. Nxa isikolo sizavuka ngo-2024 isifundi sithole izakhiwo zangona sezikuba
zikhona yini ezinye inhlelo ozenzayo okakathesi?
Okakathesi inkangarane lokulwisana indaba yamanzi. Loko kuludubo edethe, ngikhuluma kanje abantu abala manzi okunatha babencede amanesi lamanzi ukuthi bakwanise ukusebenza eminye imisebenzi yabo ekufana nanxa behambe beyecelana lamanzi endawo ezijini ezijini lapho kuhamba khona abantu benkomboni. So kathesi inyalwisa amandla wonke ukuthi sizame ukulungisa indaba yamanzi. Itemeshu lesi siyophela abantu sebesikhathisile ukukhambeni. Kwake kwaba le program, i-presidential program, sakwanisa ukuthi sizuze one site yayimele ukuthi kuzoyenziwa isibholane. Abantu bangona babuya but bagebha 90 meters endaweni yedethe. It's a dry area as Wange region is a dry area. So akula lapho ungat ukuthola khona amanzi ngeless than 120 or 130 meters. So bagepa 90 meters kuphela abatholanga amanzi. Kumele babuye futhi. But njengoba ulukhetho sowadlula, khonokhu kuzatsho ukuthi engeke ngaphuza ukubuya. So kuthi kuyaye ukuthi abantu bangamele ukuthi sidinge abantu bengabuya bezodiphena yena leyi whole yayiyenziwa isikhathi sibenefita presidential program. So iwo umthwaro engilawo okwakathesi amafishane ngathi ngisakhangelana lokwamanzi kakhulu. Of course ngisakhangelana ngokwe-road lokwemgwaqo isikhathi esizayo kunyaka ozayo kulesi sikhathi sangibona ngamele ukuthi ama-roads elungiswe.
Hello-ke ngumnumzana Stanley Torima, ukhansila wedede esigabeni seWange. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umkhuhlane wengqondo usuhlasela abantu abaningi kakhulu koBulawayo. Leli phephandaba lithi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu abahanjiswe ezibhedlela begula lomkhuhlane kumnyaka wonalo osuqalisa ngozibandlela. Iphephandaba lobulembu elizimlive.com lilodaba lokuthi amalunga edalela ephalamende awebandla leZANU-PF asetshele uhulumende ukuthi awafuni kuphiwa imali yokuthuthukisa izigaba ye-Constituency Development Fund ingamadola eZimbabwe, kodwa bathi bafuna ukuphiwa engamadola eMelika. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi beStudio 7 elibingelela labalaleli. Hayi, siyamuzwa ukhaliphana ebhugeni loTshabanga, amadoda lomhawu la azabulawa ngumhawu wayengavulekanga iphathi ephumfuna ukuxokozela. So incwadi leyana ibhalwe yibo, sebephika ngokupita uyalile ukulema babo wahle wafaka kuTwitter. Sebephika bebesithi khona khona uChamisa bamrekhola nga ama-ofisi lana hhayi akhona nge-3C vele ngeke bekwenzele ukuba abashiya abantu ngeke vele uChabanga ndiyarare ukuthi uChamisa kaphume e-ofisini la. UChamisa uthandwa ngabantu, wakhethwa ngabantu. Anti wathi kuStudio 7 lapha ufuna lenze iCongress, sifuna ukubona ukuthi uzoyenza iCongress leyo njalo uyenza nabobani. Anti uyakukhuluma uzenza ngani le support ku-3C? Ayiyenzi iCongress, afake yena ama-structures esibone aphuma kuChabanga, esenziwa nguChabanga leyo meeting ibizwe nguChabanga. Lokuthi bethu uChamisa uyathuma abantu encenga uChabanga. UChamisa kenza i-dialogue loChabanga njalo uzaduma umuntu kamncenge futhi vele lokuthi kuloChabanga ungakwazi. UChamisa uright noma elenkani uright. Mina vele uyangihlanyisa, simthande njalo lenkani yakhe. Uyafuna kawufuni kaze likhulume ube labantu bakhe ababurobhayo. Vele i-vote idinga abantu aba-more than 10,000, veke yakhuluma ngabantu abayi-20 ongelancedo futhi ongasoze kusifake livoti vele singelandaba la. UChamisa ngu-president wethu, uyafuna kawufuni. Labo witness dibuya bezwa bethi yeke u-3C bayalwa. UJonathan Moyo nabezana u-PF labo kaswerere besabukubuya elizweni besabukubulawa. Mna ngagwade ekhuluma wathi egwanda bamfakela i-poison. Wayefakelwa ngobani? Ngoba babevodwa bezana u-PF. Vele kuzana u-PF la kumsindo khona khona apha nxa bengakhipha umnangagwa khona uzabona o-Obed Mpofu besexibhoda bebaleka. Why ngenxathi tshayela phansi liyakwazi ukuthi ungavele uvele uyenze njengoChabanga. So uyavuka ungeke uChabanga phela ngawo kuzana u-PF esenza njalo ngakasekho le emhlabeni. So lingakuyenzi khona lokhu kutshona likhuluma nge-3C vele thina singeke silalele uChabanga lothi.
Salibonani, salibonani balaleli be-Studio 7. Mina ngikhala lalaba abazithi amandela umthokazi. Why likhuluma libandlulula abantu? Ngobani ongela umzukulu wesishone? Ngubani ongela mzukulu wesiNdebele nowadays? Kathesi siphila one life. So lokuyana kokubandlulula kwagcina kudala long back ago labantu babangafundanga. So let us work together as children, forget and forgive. Siye phambili le mpilo, silungise ilizwe, singakhethi ukuthi leli iNdebele lelishona. Siyakhe ilizwe, ungathi umtokazi, umtokazi ulabantu abangani? Less than a million. Amashona lawo sey less than 2 million. Abaningi seyamabhasteli because kuhlangana iNdebele leshona, kuzalwe umuntu. Kuhlangane iThonga leshona, kuzalwe umuntu. Kuhlangane iNdebele lethonga, kuzalwe umuntu. So umuntu lo liyamuthi umhloba. siyivu sena makanda siya jelizu kulolo ubaba ozithi nguye uChabango lo ofuna ukubulala amaZimbabwe nayo umkhulumkulu umbekile sizambona ukuthi uzafika ngayo yini abathengisi latengisa uJesu uJudas Iscariot imali yangkhona wazoyilahla. Ngiyabonga
Studio 7. Studio 7 iyabulisa lapho kubafakazi bonke abakithi ngibulisa kakhulu esizweni sonke sakithi sakomthwakazi nje salibonani bafowethu omama nabobaba labomkhulu nabogogo abantwana labo bonke abantu. Hayi, siyazizwa ke indaba ezikhulunywayo kakhulu ngobaba lo uChabango abamsola ngapha la ngapha. Hayi baKuChabango sibona abanye thina iphutha lakhe uwenza kahle nje baKuChabango kakhulu futhi into ayibe yikuthi abantu bavumelana layo, hayi ukuthi umuntu oyedwa abe sesenza into yakhe yena ayifunayo ngenxa yokuthi awuyilida. Cha, hayi akwenziwa njalo ebantwini. Abantu phela obaoni abantu yabalida. Xa ubalida abantu balide ngokweqiniso, ungabalidingi ukuthi wena ngoba usungulida sokumele ubaone. Cha, chamisa ngalioni abantu angabakhetheli abantu abazaba mela babakhethwe yisizwe. Wakhuluma ngakho before elections uChabango lakhona amavidiyo akhona, ikhona ividiyo yangkhona esecourt ephume ecourt uChabango asaye bamlalela abantu, but namhlanje seyenze kwaze kwenzeka khona kathi sabantu beqhwatha bekhuluma besiyale besiyale. Hayi, amuntu angaoni abantu ngoba eyilida.
Studio 7 amathono mna ngicatshulwa ngumuntu notwagqumgqum wena mdala kanti wehlulwa yini engqondweni? Ukukhuluma uyazama sibili kodwa kona ukuthi gqumgqum ungumuntu omdala aboni kuyakwenza ingathi usuphambene. Mina mbona ingathi ngumuntu ophambeneyo wena, kanti nxa ungumuntu omdala uyazabalale eje yakuthi usukhulile sibili. Lokhu sithi gqumgqum ugijime yegoli, gqumgqum ugijime yeZimbabwe, gqumgqum you want to comment every day. Abanye abantu bengakhulumi uyisihlobo ubesabothungamini labo gips dube labobani azinokuyandidaka wena mdala wena. Akume mbijani ukwenza umsebenzi ubuye ekhaya uzohlala la. Ekhaya awufuni ukusebenza, ufuna ukuloku kugijima lepolitiki. Hheyi sapho, hheyi sisiso, kanti uyini, usani, wazini? Ungathi usamfundisi, uyafaka i-church ufakeni. Vela awuqedakali wena mdala, kusijhiye thina sesidakekile ngawo wena.
Ngiyabingelela kwi-Studio 7. Kwami funa ukudlulisa iloku ubona nenhlukaniliso ngawo-Studio 7. Angazi kumbe odi yami le izofika kwabe izozwakala ngazi. Funa ukukhalaza kakhulu ngento eyenzakala lapha eZimbabwe. Mina into engiqala ngayo nje i-SADC. I-SADC kahle kahle ma singakananzeleli abantu bangakayinanzeleli, i-SADC yakhandela ukuncindezela ama-position party. Bayenza nje le nhlangano vele bengiqonde ukuthi bencindezela ama-position party. Bathi bebona nje ama-Africans sezimela wodwa selabo bephumelela, bathi bathi asikhandele i-SADC ukuthi kungazabe le-position party zathi izobusa. Njalo singabheka kubusadaka singama-Africans siyohlala vele sinje. Akulalizwe lalizwe i-SADC. Isithetho ukuthi lizwe i-SADC lizwe i-SADC ifike itshayela phezulu. Sukubona-ke ngeZimbabwe manje ukuthi kuhambe njani, kodwa nakho namhlanje sebejikile. I-SADC abantu nje bekhohlwe nge-SADC kubona ezindlela.
Salubonani, salubonani Studio 7 bonke labalaleli. Abesezwe ukuthi lokhu zenu uChabango isikhulumeli sakhe leso sithi sona uChabango, hayi seshiya umuzi wabaleka. Ubalekelani uChabango? Wayi lisikhohlisa lithi khona lokhu zenu uChabango usebalekela ukuthi ephephisi lokhu zenu impilo yakhe. Mancane liqiniso uChabango uzele, uChabango lomndeni. Full stop.
Yes, bingelele enkundleni. Sithi litshona njani basakazi? Hayi, lokho sidangele ngendaba kaSindiso Chabango ukuthi kahle kahle njengoba sithi uxosha amakhansela e-TRIPC lama-members of parliament, inhloso yakhe uLungisani ufuna kube njani? Kodwa yena ngavela ngamuzwa undoda lo inkulumo yakhe ukuthi yena akuyena umuntu olandela i-TRIPC lo. Ngavela ngamuzwa ukuthi nguye uhamba lifazi undoda lo. Ngavela ngamuzwa ukuthi nguye futhi wadala ama-double candidate ku-TRIPC lapha koBulawayo. Ngibe sengimangazwa ngu-Khalipani Phugeni lo osesithi la eselilunga le-TRIPC. Kanti ku-MDC baphume nini? Isiphelileni MDC? Sebegijimile futhi balandela uChamisa khona ngale. Kwenziwa yini kanti o-Khalipani Phugeni? ukuthi behambe belandelelana loChamisa bengasali kuMDC yabo leyo abajayela futhi abayidiliza bayichitha bayiceda nya. Lamhlanje futhi sebefuna ukuyadiliza iTRC. Angazi ukuthi abantu beMDC banjani. Ngoba yonke into abayenza bahamba bediliza behamba bediliza. Kodwa lifisa kube njani? Into eliyifunayo laphana yini kuChamisa? Njalo futhi kambe lokho kwenzayo kuyathuthukisa ilizwe yini? Kumbe ngeyindlela ebulala ilizwe.
Sithi 7 vuka njani linjani? Sesigcwele nomnye umkhanso we 5 years. Kungela amanzi emadrobheni, kungela gesi, kungela msebenzi elizweni. Abantu bephuma besahlupheka ngaphandle kwenyisa. Hayi kwezima lokho, kunzima. Kumbe uNkulunkulu okhozwa yilaba abantu abagcwele kuleli lizwe ukhona kumbe akekho. Hayi kunzima lokho kwaseZimbabwe. Uma senga ngilapho kobulawa iphumule emajokini.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, inkulungwane zabantu zingene ezitaladeni zamadolobho amaningi awemelika betshengisela usekelo lwelizwe lePalestine kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwele Israel lamabutho eHamas. Ukutshengisela lokhu kwenziwe ezigabeni ezibalisa iWashington DC, New York ledolobho eliyilo elilenani labesimuslim abaningi kakhulu kwele Melika ele Dearborn eMichigan. Kutshengiselwe lakwamanye amazwe amaningi abalisa eLengilandi, France, Germany lamanye asezwekazi leAfrika abantu besekela nxazombili. Lokhu kwenzakala amabutho akwele Israel ebikwa elungiselela ukuhlasela elePalestine. Sixoxe locumungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukukhanya sibili impile ingathi kayibonakali kuhle ukuthi kathi izaba yimpi ezaba yimpi enja. Ikakhulu nxa kuyikuthi ngikhona bezangena lapha behamba ngenyawo kumbe behamba ngemtshini emkhulu ama-tanks la bengena besiya ku-ground phakathi khona ngale eGaza. Ngoba lapha eqinisweni ukuthi ebantwini abayi 1,200,000 sukumane liphume emzini yenu lihambe lisuke khona lapho, asiyo nto encinyane ezakwenzakala masinya masinya khona. Ngabantu abaningi kakhulu la kufanana nje lokuthi uthi abantu abakobulawayo laphana sukani lapho kobulawayo liye eGwanda lehle liye khona ngale Gwanda lingahlali kobulawayo. Abantu labana phela kulabantu abayimhlobo emningi-ningi abalaphana kobulawayo kumbe ngithi eGaza, abadala, abantwana, abagulayo, abayizigoga, abanjani, bonke bakhona. So kukhona ukuthi angilaqinisa ukuthi kuzakwenzakalani ngoba ngikhona kuzachitheka iGaza lapho.
Abanye basola ele Melika besithi yilo eligqugquzela ukuthi impi le iqhubekele phambili ngokuthembisa izikhali ele Israel kodwa lingakhulumi ngokukhumisana umlotha. Ukubona njani lo?
Ele Melika likhanya ngathi hayi kale ubhuli sivili umli ngoba nxa kuyikuthi ufuna ukuthi emhlabeni lapha utshaye iMelika kufanele ukuthi utshaye i-Israel. Kufanele lokuthi umuntu elomntanakhe utshaye umntwana. So ama-Americans i-Israeli bayiphatha njengomntwana umntanabo. Yikho nxa kutshaywe yona hayi bo kuthi ukuthi ukonakele umhlaba wonke ngoba ngendlela abahle basukuma ngayo bazinikela ngayo bakhuluma ngayo bathumeza izikhali ngayo iphanisile kakhulu. Yeqinisweni abenzi ukuthi umumo wakhona ube lula kodwa benza ukuthi ube ngamandla. Yiko mina ngokubona kwami mbona ngathi labo sebelungele ukuthi lo ovusa ikhanda labo batshengisele amandla abo kulowo muntu ozavusa ikhanda esengezelela ubuhlungu lobo obuvele sebubekho.
Loge ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ekhona pha kwele Melika esigabeni seTexas. Isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Umanyano wezokholo oweZCC usola ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende lamakhansila usithi kumele umthetho osetshenziswa kwenza lokhu wesulwe. Kuqhamuke umkhuhlane wenkomo esilobela esigabeni senkabazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande kodwa silazo ezinye indaba kusihlwa ngo-7 ntambama nsuku zonke.